Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla zingamajumi amathathu kumpalakazi 2018 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela abasathuthukayo bathi kabasuze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngezifundo.
Uminista we-health uzama ukuthatha ama-students ayefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530.
Abantu abaningi bathi kababoni kusiba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018, khathesi sesingena ku-2019. Nxa sikhangele abadala bezanu, siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza.
Sizalethulela lokubhekanela abatsha.
Muzi wakhiwa ngothando.
Umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirekhodi umnyaka ophelile 2017.
Njengokudla ukuthi silohlelo lwamasiko njalo lohlelo lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Odokotela abakhalele umsebenzi bathi abanye babo abasanda kuloba imihloliso emakolitshini bathi kabasoze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lwezemfundo yaphezulu njengalokho okufiswa nguhulumende. Bathi ukuganga owenziwa nguhulumende ofisa ukuthi odokotela laba babe njengezifundi ezisemakolitshini yemfundo yaphezulu kulokuthi babe ngaphansi kohlangothi lwezempilakahle. Bathi uhulumende wenze lokhu ukwenzela ukuthi bethusele odokotela abakhalele umsebenzi bekhonona ngeholo lokunye okumbalwa. Odokotela abafika amakhulu amahlanu bamiswe umsebenzi okwesikhatshana yinhlanganiso yi-Health Service Board enikwe amandla yi-Labour Court ukuthi ijezise labo abakhalele umsebenzi. I-Health Service Board eqhatsha odokotela yiyo ebilobelana izivumelwano labodokotela abafundela ezempilakahle ezibhedlela ababizwa ngokuthi ngama-junior doctors. Kodwa umsekeli kamongameli u-retired General Constantino Chiwenga ubike ngeviki ephelileyo ukuthi odokotela laba sokumele bambe ngaphansi kohlangothi lwezemfundo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele lodokotela Mthabisi Bhebhe, unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association.
Kuyadanisa lokhu. Esikubonayo ukuthi uminista we-health uzama ukuthatha ama-students ayefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be-replace odokotela laba abasasebenzayo abayi-530. Lawa ngama-students ebelokhu befundela ukuba ngodokotela ama-results abo engakaphumi. Yena ukubona kunesensi kuye ukuthi ethathe lawa ama-students ewafake ezibhedlela ama-results abo engakaphumi njalo odokotela bonke bekuyi-industrial action. Dathi sethuka ukuthi lokhu azama uku-achieva yikuyini.
Sizwa kuthiwa njalo lani bafuna ukuthi nxa ungu-junior doctor kube le-contract entsha, kuthiwa ni khonapho?
Contract leyi elikhuluma ngayo kuthiwa yi-interim contract. Asiyizwisisi ukuthi kuzama kutshoni khonokho. Ukuthi umuntu uyasayinisa i-contract engazwisisekiyo besithi kudla kuyabuya enye i-contract phambili umuntu sevele eqasa umsebenzi. Sikubona ngani butsotsi nje ofuna ukwenzakala. Ubutsotsi bangikhona kuza opressa odokotela ababuyayo abazazijoyina later. Ama-rights abo bona njengabantu abasebenzayo. So kuyadanisa sikule ukuthi u-employer wethu kaphumele egcekeni ngento afuna ukuyenza. Uzama nje ubutsotsi bonke ukuvala izinto ezenzakala ezibhedlela.
Singathi lina lizasayina yini khonokho-ke okuthiwa lani likusayina?
Asizozisayini thina. Yinto esayikhuluma naleyo ukuthi nxa sebezama ubutsotsi lowo ababuyenza ema-contracting thina umsebenzi siyakuma. I-profession yethu le medicine profession egcwele okumele igcwale iqiniso lokuphumela egcekeni, hayi khona ubutsotsi lobo bukhona. So nxa besinika ama-contract lawa as oppressor angathi nikithi nama rights njengama civil service aso the sign izinto ezinjalo.
Yes, singathi labantokotela amakhulu seqalisile yini ukukhala nomsebenzi kume njani nxa belitshela bona
udokotela abakhulu banike i-government i-48 hours ukuthi besolve i-crisis yona leyi ye-industrial action okokukhalala komsebenzi. Bathe nxa i-government ingayekela ukusolva labo sebezajoyina i-industrial action ngoba sebediniwe ukusebenza bebodwa bebalutshwane umsebenzi omningi kakhulu njalo lamaphilisi le mpahla ezisibhedlela kazikho. Sebethwele nzima njalo kuyabafrustrate kunoko.
Udokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yamadokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxe laye eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla ze-Health Service Board kanye lohlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi isimo somnotho sizaqhubekela phambili siba sibi ngomnyaka ozayo. Kube khona njalo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzalethela uZulu inhlalakahle.
Baningi abantu abathi ukusetshenziswa kwama-bond notes asegugudeke okumangalisayo nxa kuqathaniswa lesi sindo sedola leMelika kuza kwenza umnotho obhidlike ngamandla. Bathi ukuthengwa lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha wenza ukuthi umnotho ungasebenzi ngemfanelo. Abakhulume lomsakazi we-Studio 7 eHarare namuhla bagoqela umnumzana Mlindelo Mancitshana othi kabona ukuthi kuzoba lenguquko kwezomnotho ngomnyaka ozayo.
Umnyaka suphelile u-2018 khathesi sesingena ku-2019. Nxa sikhangele abadala bezanu siyabona ukuthi akula nto abayaziyo abazayenza ukuxotsha amadokotela ukwethusela ababalisi ukuthi bangastrayiki. Khona lokho kutshengisa ukuthi umbuso wabo ngocuku, umbuso wabo ngobuncindezeli, ngakho akula bungcono obunye obuzabuya. Ngakho ukuthi sithembele ukuthi nxa kulabadala bezanu besembusweni kulento ezaguquka, akula nto engibona ezatshintsha.
Lokho kusekelwe ngunkosikazi Nomathemba Ngwenya othi abazali abaningi abasoze benelise ukuhlawulela abantwana imali yemfundo ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Umumo lo okhona eZimbabwe khathesi angibona ukuthi ulakho ukuthi uguquke emaduzaneni ngoba izinto zinzima kakhulu. Intengo zikhwelile ezitolo ngendlela engenziwe. Nxa ungena lapha uza kuthiwa lethi USA kunje bengifuna ukudingela umntwana umuthi nje ukukhwehlela ngatshelwa kwathiwa yi-$16 ngebhondi kodwa ngilethe $4 ngiyawathatha ngapha ama-$US nje abantu bengawahole. U-2019 lo nxa efika ngibone ngani kuzaba lobunzima obukhulu kakhulu. Izikolo njengakathethi ama-school fees akhwelile, amanye ama-boarding schools sebiza ama-$3,000-$6,000 kambe shuwa uyayithatha ngaphi imali njengayena leyo engako.
Kodwa umnumzana Munashe Mtuza oyebandla le-ZANU-PF njalo ekukomiti emelaleli bandla kwabatsha koBulawayo uthi umongameli Mnangagwa uzaguqula isimo somnotho.
Yeah, u-2019 uzaba ngumnyaka ozaba lenguquko lentshintsho kwezomkhonomi welizwe leZimbabwe. I-government yeZANU-PF ikhangelele ukuthi itshintshe izinto ngendlela ephakameyo. Sibonile ukuthi u-2018 ube ngumnyaka ophele izinto zinganazimanga kuhle kodwa ama-programs e-government akhona ayatshengisa ukuthi kungaba lobuhlungu kwakathesi kodwa sisiya phambili sizaqalisa ukubona izithelo zama-programs asebafayile under i-transitional stabilizing program efakwe ngu-Minister of Finance.
Umnumzana Spencer Mzizi sakamusi Harare uyakuphikisa lokhu.
Umnyaka lo ozayo ukhanya sibili uzaba ngomnyaka omubi kakhulu. Mhlawumbe mina ngokubona kwami ngathi uzaphosa ufana nelo umnyaka ka-2008. Ngoba singakhangela kwezenotho, ezenotho isikhathi esiningi sesike sakubona lokhu ngo-2008 ukuthi singathi thina kudetermine-wayo ukuthi imali imi kanjani. Kodwa ngenxa yesimo semali okwamanje siyabona ukuthi hayi imali le abathi i-bond note ngani iwa insuku zonke, okutshengisa ukuthi ngomnyaka ozayo mhlawumbe kuzaba wesi.
Ingcwethi kwezemnotho umnumzana Itayi Chuma uthi kumele kukhishwe imali yohlobo lwama-bond notes ukuze kulungise udubo lokuswelakala kwemali.
Nxa sikhangele umnyaka esingena kuwo lo omutsha u-2019 Ngibona sibili kuzaba ngumnyaka onzima kakhulu ikakhulu uhulumende welizwe ngenxa yokuthi singakhetha uhulumende lakathesi kakenelisi ukuthi ayenze izithembiso azithembisayo uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho. Sathola ukuthi imali lokhu isala isolakala, imisebenzi ayitholakali. Konke lokhu kutsho ukuthi nje kuzaphambanisa sibili ukuthula elizweni.
Okwamanje odokotela bakhalele umsebenzi ukuthi ababalisi bafuna ukuholiswa ngamadola eMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni atshiyeneyo zithi kuyadanisa ezikubone eZimbabwe ngesikhathi sekhisimusi. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Akade bekhangelele ukuthi bazajabula ngesikhathi sekhefu lekhisimusi, badane kakhulu kulandela ababhekane lakho bekelwe Zimbabwe. Iningi labo lithwele nzima ngokudinga imali emgwaqweni, njalo lamafutha epetulo atholakala kanzima. Umnumzana Rain Ndlovu osebenza eJohannesburg kwale South Africa uthi wethuswa ngabhekane lakho eZimbabwe.
Hayi, uDisemba lo bekunzima, uthola nje utshwala nje bekuyinto enzima. Uqala uyele nale abantu batshona kuma-Qs and enye into like ma utshintsha noma utshintsha irandi lelo ulifaka kumabhondi abo chicken bayadura, awuzwisisi imali yakhona iphela luthi. So ma uyi-convert imali yakhona so iyasikhama. So next time sesifuna nje improvement ukuthi Christmas vibe lani ngalahleki ihlale khona.
Uqhubeke esithi ubonile okusolwa ngabantu bonke eZimbabwe.
Uma ungaphandle bakutshela kunzima, you don't believe because ngale ngathi kungcono. So manje siya appreciate amagama abantu abadala, mabe sitoda una sinkwa, una cool drink, akunani sikhiwela yonke into ibondi yahlupha. Manje siya appreciate masifila ngale nathi sizosebenza singathi isbudget amancane.
Okunye okusilelayo butshwala ngemva kokuba amavinkili amaningi ethi aphiwe utshwala obulutshwane inkampani ebuphekayo eDelta Beverages. Iningi lithembele kwizihlobo eziphandle emazweni afana leSouth Africa neBotswana ukuthi zithumele ukudla. Unkosazana Ellen Dube ongumbalisi kweleBotswana uthi ikhisimusi ekhaya ibinge ingajabulisi. Uthi kodwa okubaduduzayo ukuthi uma ungantshintsha imali yaphandle efana lamadola eMelika, iRand kumbe ipula, uthola ibond note elithe xaxa.
Kubi lo nyaka sibili. Izinto ezenza ikhisimusi ibe mnandazikho, izinto ezinjengama-drinks kakhulu la esiwajayele sithi ngama-cokes. Okungcono nje ukuthi nxa ule mali yangaphandle ungayitshintsha ikunika ama-bond amaningi, kodwa lawo kawahlali.
Noma nje kulukhuni kula uningi elivela ngaphandle kwelizwe, abadala abafana lonkosazana Sithembile Moyo bona bayathokoza uhlangana labantwana babo abanye ababuya kanye ngomnyaka ekhaya.
Kuhle khona ukuthi abantwana babuye ekhaya bazebona udubo sibili esibhekane layo esilukhangeleyo lapha eZimbabwe. Khona kuhle njalo ukuthi izimuli zihlangane noma kulodubo olunjalo.
Abanye sebeqalile ukuphindela emazweni abasebenza khona. Lo mnyaka omutsha ungakafiki, abanye bebalekela ukuminyana ukuba khona emva komnyaka omutsha, kukanti abanye baxotshwa izikhwama zabo esezomile. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 yokoBulawayo.
Sangangeni kuhlandla elilandelayo wothi sikhangele kokuvela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwelemelika uselamalanga aphosta alitshumi evaliwe kumongameli Donald Trump esithi ufuna imali yokwakha umduli emngceleni weMexico lelizwe leMelika. Bekulokhetho kwele Democratic Republic of Congo namhlanje lapho kuthiwa aluphuthwanga khona ngemfanelo. sokwisikhathi sokholo lwesiKristu silontukameni komo.
Kudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Okokuqala silokubonga enkosini ukuba isigcinile sabona ukuhamba lokuphetha komnyaka wonke lo 2018 sesikhangelele umnyaka omutsha. Ngakho bengifuna ukulikhuthaza namhlanje ngombhalo esingawuthwala enhliziyweni zethu umnyaka wonke uze uye phela. Ngizabala kuJoel ichapter ka 2 iverse ka 25 ithi yona, ngizabuyisela kini okwadliwa eminyakeni yesikhongwane leqwaki, lenswabanda, lentotoviyane, impi yami enkulu engayithumela kini. Lizakudla okuningi lisuthe lidumise ibizo lenkosi uNkulunkulu wenu oliphetheyo ngokumangalisayo. Abantu bami kabasayi kuphinda bayangiswe futhi. Bona leli kulilizwi engifuna ukukhuthaza thina izizalwane zeZimbabwe ezigabeni ezihlukeneyo, endaweni ezehlukeneyo, labantu abakhuluma imilimi ezehlukeneyo, labantu abakhonza endaweni ezehlukeneyo. Ngifuna ukuthi ilizwi engilalo ngalomnyaka olandelayo ka-2019 yikuthi inkosi izayi kubuyisela kithi izinto eziningi. Ngifuna ukuqalisa ngikhangele elizweni lethu leZimbabwe. Ukuba ilizwe lethu ilizwe elalikholisa izinto eziningi. Siyakwazi ukuthi abantu babebuya bezofunda khonapha, bebuyele emazweni abo. Siyakwazi njalo ukuthi isinkwa ukudla kwakutholakala lapha. Okokuthi yona inyama ngwayo sasiyithatha siyihambisa khonale Europe. Manje bengifuna ukukhuthaza izizalwane zeZimbabwe lelizwe lethu ukuthi kungenzakala lokhu njalo. Inkosi ingakubuyisela konke lokhu kube yinto engasimangalisa, sibe ngani singabantu abaphuphayo nxa kusenzakala. Kodwa niyathemba njalo niyakholwa ukuba inkosi ingakwenza ikubuyisele lokhu. Okudingakalayo lithemba lethu kuye uNkulunkulu lokuba silungise izinto zethu, senze izinto ngendlela ehlukeneyo. Okwesibili, ufuna ukukhangela thina njengabantu ukuthi wena lapho khona isimo sakho singabe siyikuthi lawe kule ntotoviyane esezadla izinto empilweni yakho, kule mhogoyi eseyakhukhuza izinto yazidla yaziqeda, kule nswabanda ezangena zadla konke kwasala kungasela lutho. Kodwa nanko ke ilizwi, nanti ilizwi elingakukhuthaza yikuba konke lokho kwadliwa intotoviyane, konke lokho kwadliwa khona inswabanda zakuqeda, uNkulunkulu angakubuyisela. Lubaningi abangalamali umuntu kala lutho lumnyaka oka-2019. Qalisa ukutshaya izikhwama zakho ukhuluma ukuthi lezi zikhwama zizaba le mali. Ngakho lo mnyaka singawukhangela ngalelo lihlo, uzaba ngumnyaka ozasisa phambili. UJehova uyasithanda, into eqakathekile kumele sibe yazi ukuba izwi lakhe lithi kuJohn chapter 10 verse 10, isela yileli buyileyo ukuzweba lokudiliza lokubulala, kodwa yena ubuye ukuzosinika impilo ephuphumayo emnandi engapheliyo. Ngakho niyathandaza ukuba namhlanje sibe kwazi khonokho ukuthi uJehova uyasithanda, ulande ukuzobuyisela asinike impilo ephuphumayo. Ufuna ukusibisela ngemuva ebunandini lobuyana esasikibo khona sisese Eden, ebunandini lobuJehova ayebufake kithi. Ngakho niyathandaza ukuba leli lizwi lokubuyisela kwaJehova lizangena lithophele empilweni zethu, litshintshe indlela esizakhangela ngayo umnyaka lo omusha.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza Baba ngegama likaJesu, buyisela impilo enhle, buyisela ukuphiliswa lokusiliswa kwemzimba, buyisela imisebenzi ebilahlekile, buyisela imuli ebesezibhidliziwe, abantwana besabalele. Nkulunkulu wamabalaleleyo abazwa izwi lami, baphilise, ubuyisele, uguqule impilo zabo ngegama likaJesu. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke ntungameli Nkomo le yi-Studio 7 elisizwa sisakaza singapha A Voice of America, a Washington.
Tengana masiva we,
Tengana
baba mkulu, babe lobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke zulukandaba lamhla sixoxa lo David Mhabinyana Ngwenya inyanga enkulu lapha sixoxa ke ngokucela izulu. Baba Ngwenya siyakwamukela kuhlelo.
Hayi siyabonga Dube labalaleli.
Ye, akalisitshela ukuthi kukhanya ngazani izulu lingani lidonsela katshana xa sokunje licelwa njani phela izulu ba?
Isikhathi sokucela izulu ngo-August khathesi kakusayiwa endleleni okuyacela izulu loba lapho licelwa khona ngoba kulezikhathi zakhona kucelwa izulu lingakani izihlahla zingakahlumi zingaze zihlume lidume hayi akusayiwa emasikweni.
Singathi nje abantu sekumele bekhangele umkhathi kuphela akusela nto abangayenza.
Abakhangele umkhathi akusela nto abangayenza ngoba indlela ivaliwe nangomanyango kuvaliwe ledula kuvaliwe.
Singathi ke nxa kuvele kucelwa izulu baba Ngwenya kuvele kwenziwani ngamafutshane sibili?
I-district ngayinye ngayinye induna ikhipha abantu abaqondana lakho khona lokho okuyacela izulu ngezigaba bahambeke baye khonale ngabe baya kumanyangwa ngabe bayedula ngabe bayenjelele noba lebone bani kutsho ukuthi yinto okufanele ukuthi izinduna osobhuku kakhulu kumsebenzi wabo okukhangela ukuthi abantu bayaphuma bayacela izulu bengaze batsho ukuthi izulu liyazinela hhayi ayisikho lokho kulandelwa kusiko.
Yes, so siyabona sibili siyayisizwa kuthiwa ke babe bekhangela izindlu zabothekwane bedile izinto ezinjalo kuyabe kuvele kudilizelwane kunjalo kwenzelwane khonokho
kuyabe kusethulwa izinto ezigatshele phezu kwezihlahla izikhuni yonke into liyana okwenzela ukuthi izulu lingabi lolaka njalo izulu lingaze lahlonipha ukuna kudojwe wonke lamathambo awezinkomo ezicubayo egangeni atshiswe okwenzela ukuthi ilizwe lihlanzeke nxa izulu liphazima lingaboni ububi phansi.
Yes, ngathi kodwa lokho kusasebenza yini kulabanye abathi ha ingxenye kwakudala lokho?
Hayi, abathi ngokwakudala ikulahleka balahlekile sibili njalo kuyinto embi ukuthi umuntu omnyama aphume esintwini sakhe. Alikho ikhiwa elazenza umuntu omnyama. Ungabona ikhiwa selizipenda selisiba umuntu omnyama lizipolisha liyabe selimphethe umbhobho selisilwa. Thina abantu siyakufuna ukuba ngamakhiwa siyazixhuma inwele zethu ukwenza ukuthi sibe sicegula amakhanda inwele zithi yabo silingisela amakhiwa konke khona lokho bayasihleka amakhiwa.
Yes, amuzwa ke lo ke ngubaba uDavid Mhabinyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya sibongile kakhulu ngokuthi sixoxe lawo baba.
Hayi ngiyabonga namhlobo.
Sizulukandaba sihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Wagcina masibe wawo. Owawusenziwe manje.
Ye, kwamanje ke sonke isikhathi sabajase lo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhlanje luhlelo lwethu lokugcina lwalonyaka nangu-2018 usehambile woza wona 2019 namhlanje sishaye ezomculo sixoxa lo Thami Khumalo nguye lengoma edumayo kwele Zimbabwe ebizwa ngokuthi umuzi wakhiwa ngothando. Yeyona le ngoma ingishaye ngaphakathi singakahambi kuye wothi ngilishaye ngale ngoma yakhe ngamafishane.
Muzi wakhiwa ngothando. Oh yeah, oh yeah. musha unovakwa nerudo oyere yere 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 yere
Tami Khumalo ingoma yakho yashisa mvuka baba ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo
yabonga mfowethu
umuzi wakhi wangothando awusitshele ngamafishane ngale ngoma
umuzi wakho ngothando bafo ingoma engirekhode umnyaka ophelele 2017 ekupheleni ka 2017 so ningoma ngayikhomboza iminyaka I think about 4 years ago just ngikhombozela ingoma ngangihlala bafo ngicula nje i-chorus umuzi wakhi wangothando awuyawuya kuthiwa ngeyimini ngisuke eJoburg ngisiza lapho ephaya ezimbabwe ngithe ngifika seseboda khonaphani abantu babehleli khonapha emotweni bekhuluma ukuthi hayi abantu abangumama benza kanje abantu besilisa benza kanje benza kanje omunye lo munye le elomqondo wakhe ayekhuluma ukuthi abantu abangumama benza kanje ngaqalisa ukubhala phansi but I failed initially ukuthi ngiqedise amavesi lana but later on I had to sit down and then I analyzed that conversation ekadisasilayo ingxoxo esabalayo and then the song came and then nasensibale verse awu-ke ngayirekhoda ngithe sengiyirekhodile yaphuma abantu bayithanda bayijabulela kakhulu and it has been a hit song lapha ezimbabwe so ingoma nje ethandwa ngabantu impela
umnyaka lo Tami usefikile emaphethweleni kukhona na okunye okuzalethelwa ngumnumzane uTami Khumalo
u-2018 bafo ngasho ukuthi u-2018 engakapheli sizabe sikholisa nje umuzi wakho ngothando layinye futhi ngomuthi wangenqamba esimaka engayirekhoda ngo-2017 la yenza kahle impela bese kufithi mhla ka-15 December yena lo dlulile then the concert iphume kahle kakhulu so lapho we introduced a number of songs ezizabe zikhona ku-album elibuyayo but 2019 xa u-2019 ebuya nje bafo hawo-ke iy'ngoma sizazithola eziningi zizabe zikhona kuma-platform zonke ama-online stores so yeah
Hayi Tami gqibuhlelo utshela uZulu ukuthi ingoma zakho zitholakala kanjani njalo awusabalele ngamafishane man
All right ingoma zami bazathola ku SoundCloud I think by next week ngizobe sing upload le nje stuff and then they can also get my music you can just SMS me or send me an WhatsApp with 0776242208 I can actually send the song and then you can pay through with cash as well but listen to
Umuzi wakhi wangothando ayay 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 musha unowakho nenuno uyere yere 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 Jesu mpisi kwintoko unikhala muzi kakhela kahle mzi wakho uyisandi inkosikazi yakho wekele ubheka bheka ba khethile khethile umesabe uthixo kuzema naphakade Zombizeti zegunga kuna bebeli kumala Zombizeti zegunga kuna bebeli kumala Weke nuko kiko sekanda Kuse kume zanda na Kutunga gake zekwe Ufuma la ine Upetu kane Fem 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 fe Indra bazabanti
Oh yes, oh yes, how he shy the putov was why shy. Yo, yes, yes, and shy up.
Angibonge baba, angibonge baba.
Mthwakazi omuhle ontanga limzwile umnumzana uTami Khumalo. Kwanele kwalamhla kodwa lingakhohlwa ukuthi ngizabe ngikhona kuhlelo ngolwesibili. Uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Abafisa ukungixhuma ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3. Asihlanganeni ngolwesibili. Bye bye.
Yes, ngaligqiba uhlelo lwethu lamhlanje wothi sikhangele udaba obelikhokhela lamhlanje odokotela abasathuthukayo badika basoze bavume ukuba ngaphansi kohlangothi lukahulumende olubona ngezifundo siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngugibbs dube